eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are not Europeans. We have not asked for any inch of Europe or any square inch of that territory. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe.
Owake waba ngumongameli weZimbabwe wagenqulwa libutho ngo-2017 umnumzana Robert Mugabe kasekho.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation, Comrade Robert Gabriel Mugabe.
Ukufa kweqhawe elasungula isizwe seZimbabwe uComrade Robert Mugabe namuhla ekuseni kwele Singapore kuchiya isikhala esikhulu elizweni lethu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi baphe uMugabe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uthi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu. Amabandla ezombusazwe wona aveze imbono etshiyeneyo ngokutshona kukaMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba ngumongameli weZimbabwe wagenqulwa libutho ngo-2017 umnumzana Robert Mugabe kasekho. Umgabe ubhubhele esibhedlela kwele Singapore namuhla ekuseni. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili galolunye lanhlanu 95. Ubesele nyanga ezimbalwa njalo eselatshwa kwele Singapore. Idale elimqoka elezanu-PF Politburo lihlela hlangana namuhla lapha uMugabe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Kodwa akwaziwa ukuthi uzabekwa nini lokuthi uzabekwa ngaphi. Emazwini awethule ngalintambama uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngoba uMugabe engomunye wabantu abakhulula ilizwe embusweni wongcindezelo. Wengeze wathi kusukela namuhla iZimbabwe iza kuba sesimeni sokukhala uMugabe aze angcwatshwe. Nangu uMnangagwa enqoma uMugabe ngendima ayidlala ekukhululeni eleZimbabwe.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation, Comrade Robert Gabriel Mugabe.
Ukufa kweqhawe elasungula isizwe seZimbabwe uComrade Robert Mugabe namuhla ekuseni kwele Singapore kuchiya isikhala esikhulu elizweni lethu. Wayelwela amalungelo abensundu njalo uchiya imbali eqinileyo yokulwela amalungelo ezwekazi le-Afrika labantu base-Afrika, ikakhulu abantu baseZimbabwe bona abalwela ukuthi bakhululeke.
People of Zimbabwe for whom he gave his all to help free.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ngalintambama ngokutshona kukamnumzana Robert Mugabe. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe ubekhona la ngesikhathi uMnangagwa esethula amazwi akhe. Siyakwamukela kuhlelo Gibson.
Yebo, linjani, litshona njani?
Hayi, siyaphila. Ukuyini okunye uMnangagwa akukhulumileyo esingakakuphathi?
Ye, uMongameli Mnangagwa ukubeke kwabasobala ukuthi hayi ilizwe selilahlekelwe yindoda eliqhawe lesizwe, indoda eyasungula impi yokulwela inkululeko yelizwe lethu, ilizwe leZimbabwe. Futhi inkululeko ilizwe eyalitholayo yayingeke iphumelele, yayingeke isezwe ngabe kuthiwa umongameli Emerson Mnanga, umongameli Robert Mugabe kazange ancedise ekulwisaneni lombuso wabahuquluzi. Ukuthila ukuthi hayi ngesikhathi umongameli Mugabe labanye bakhe ababethula impi yenkululeko beqala lolu hambo, kwakuyinto engekho lula ngoba ibabe ngabantu abayenze ukuthi bachiye ezinye izinto, bachiye imisebenzi yabo besuka besiyalwela leli lizwe. Uphinde wakhuluma njalo ngendaba esipha abaningi, indaba eyokuthi abaningi xa beyikhangele bayibona ngokwehlukele indaba yokuthathwa komhlabathi. Esithi yena umongameli Robert Mugabe wanela lindaba yokuthi umhlabathi uthathwe, esithi kungasiko mandla loba singathi ke ukuma lokuqina kulokho ayekukholwa kikho indaba yomhlabathi ngayilizwe lezimbabweka leuthathwa ngumhlabathi. Watho njalo ukubana umongameli Mugabe wamela kakhulu udaba lokulwisana lamazwe esiyathi sina ngesikhiwa iWest, lelizwe leMelika lawo athe bafaka izijezo zomnotho. Kodwa umongameli Mugabe uthi umongameli Mnanga kubike ukubana kazange avume ukuthi abisele phansi izijezo zomnotho, kodwa ke wabisa njalo eminye imithetho efana lemithetho eyokuphiwa kwamakampani ebantu nabamnyama ebizwa ngokuthiwa i-indigenization.
Ngikubamba umlomo lapho Bhebhe ngamafitshane, isikhathi sesesihambile. Kukhona elikuzwayo yini ikakhulu kuvela emulini yakhe ukuthi isidumbu singafika nini, lokuthi uzabe kwa nini, lokuthi ngapi?
Owakhathesi kakukacaci, kodwa ke njengoba kuke kule nkulumeko yabakhona kumanangi edluleyo ukubana wayetshele abemulini yakhe ukuthi yena kafisi ukubana abekwe e-National Heroes yekha. Kodwa-ke umongameli Emerson Mnangagwa njengoba ethiwe namhlanje ukubana-ke usenze waba yiqhawe lesizwe, okutho ukuthi sekumelele ukuthi imuli yazise kumalanga mhlawumbe kusasa kumbe ngensonto yazise ukubana bayakwamukela na ukubana angcwatshelwe khona ngale ngase-Heroes yekha. Sike sazama ukuthi sithinte abanye-ke abemuli le, kodwa bathi bona basazasana phansi bazise uZulu ukubana-ke uzabekwa ngaphi
uwayengumongameli welizwe. Hayi, siyabonga jalo ezansi.
Hayi, nami ngibonge kakhulu.
UGibson Bhebhe, intathelizindaba yeStudio 7. Amabandla ezombusazwe wona seveze imbono etshiyeneyo ngokutshona kukaMgabe. Umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi gabakhali ngokubhubha kukaMgabe ngoba ubengumuntu omubi owabulala inkulungwane zabantu ngombhuqazo weGugurawundi eMathebeleland laseMidlands.
Akukho ngisho lokukodwa okuhle esikubona ngoRobert Mugabe. Abantu mhlawumbe abangajabulela kumbe bathi Mugabe bayadabuka nxa ethe watshona mhlawumbe ngabantu besishoneni, thina njengabantu beMathebeleleni, abantu bakomthwakazi, akula ngitsho lento eyodwa uMgabe esizomkhumbula ngayo. Asiyikumkhumbula ngitsho langaliphilanga. Loba nje besifisile ukuthi ngabe bekusiya ngathi ngabe uMgabe uphilile, sakwanisa ukumbophisa kwi-International Court of Justice, njalo waphila wabona sithatha ilizwe lethu likamthwakazi siphuma elizweni leZimbabwe, ngoba siyakwazi ukuthi lokhu sazayenzeka. Besifisile ukuthi umuntu onjengoRobert Mugabe akubone kusenzakala, ngoba wayezitshelile ukuthi yena as long as esaphila abantu bakomthwakazi abayikuthola inkululeko yethu.
Ngumuntu owalwa impi yenkululeko, lo wakhulula ilizwe Moyo, esebenzelana lamanye amaqhawe abafana labo Josiah Tongokara, o Nikita Mangena, o Joshua Nkomo, umqabuko unyongolo ngisho lendima ayidlala ekukhululeni ilizwe kalinanzi
lasinanzi baba engakutsho ngo Robert Mugabe ukuthi wa hijacker istruggle sabantu ababeqale kuhle uzakhumbula ukuthi Robert Mugabe uqalise ekuzaphu eidentifywe ngubaba uJoshua Nkomo ukuthi yazoba yisikhulumeli sezapho kodwa ngemva kwalokho sambona ehlubuka ehlubukela ubaba uJoshua Nkomo uzakhumbula lokufonywa kwezani PF mhla ka 8 August 1963 eHarare khona uMugabe esefoma izanu on tribal line.
Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Isaac Mabuka uthi lanxa bekhala labakhalayo kabasoze balukhohlwe ugcuku lukaMugabe.
Njengabantu bonke akula muntu othabela ukufa komuntu, siyakhala labantu bonke abeZimbabwe kodwa singakhohlwanga ukuthi waba nguye wayekhokhela ngesikhathi seGugurahund lapho kwabulawa abantu abangapha eMatebeleland. Kodwa hayi, siyakhala njengomuntu ovukileyo, akula muntu ofuthiswele ukuthi kube lokufa komuntu. So hayi, lathi siyakhala labanye nje.
Kuyini kahle kahle lingathi lizamkhumbula ngakho uMugabe?
Hayi, okomhlabathi sibili wazama wayenza simile ukuthi abantu abamnyama bathole umhlabathi. There were several ways he could do it, but ngendlela ayenze ngayo, hayi akula muntu okhala kakhulu ukuthi wangasikala nje ukuthi sometimes ukudla kusekho, but ukuthatha umhlabathi wakunika abantu abamnyama into enkulu enhle ayenza.
Sikhangele njalo icele lakhe elibi, ukubulawa kwabantu ngeGugurahund, ukuhlukuluzwa kwabantu. Kuyini obona embalini yakhe azakhunjulwa ngakho ngabantu abaningi?
Hayi, abantu abaningi bazamkhumbula, especially sesitsholo ilizwe lonke. Hayi, bazamkhumbula ngakhona okokuthi wathatha umhlabathi wawuletha ebantwini lokuthi wayengumuntu wayelwela ilizwe. But nxa sesibuya kulo mhlulo wangapha, bazamkhumbula kodwa bengakhohlwanga ukuthi laye waba nguye owayenza amabutho awe 5th Brigade ukuthi azowathaka abantu ngaleyani ndlela.
Umgcini sihlalo webandla leMDC umnumzana Abednego Bebe yena uthi uMugabe uzakhunjulwa ngabantu abanengi ngemisebenzi emibi.
Esintwini sakithi umuntu ofileyo uyakhalwa kumbe uyakhalelwa ke. Bayakhala kakhulu abangabangani bakhe nezihlobo zakhe. Kodwa ke ungakhohlwa ukuthi umuntu onjengoRobert Mugabe kulabanye abangasoze bakhale, ikakhulu abantu beMatabeleland bangakhumbula ukuthi ngaphansi kombuso wakhe waba ne-command eyamabutho eyangenela abantu beMatabeleland kwafa abantu abadlula i-20,000. Abantu abanjalo abalezihlobo abangazincwabanga, abalezihlobo nabantwana abangalaboyise, abalezihlobo ezilabantwana abazintandane bayakhala ke, bakhale ke, hayi ukuthi bakhalela ukuthi uMugabe ufile, kodwa bekhalela ukuthi kona waze wafa umuntu omubi owathi yasizintandane.
Kodwa bakhona bamncomayo abathi waletha umhlabathi ezandleni zabantu abansundu, kanti lo mnotho lawo wawuhluthuna ezandleni zabelungu wawusa ebantwini abansundu.
Hayi, mina lokho kamvumelani lakho ke. Engingakuthi ukuthi uMugabe singathi sibili into angathi bamncoma khona ukuthi waba ngamanye ama-commanders ke abaphathekayo ukuthi kubuye uzibuse ngo-1980. Kuthe kusuka khonapho ke akula nto ayenzayo. Konke sikubonayo lo mnotho abakhuluma ngawo, umnotho wangkhona sukubhijikile. La mapulazi ukuthi wanika umhlabathi ematwini, amapulazi angkhona kawaphumisi lutho, siyafa ngendlala. Sikhuluma kunjenje akula mabele, akula mumbu, ngenxa yokuthi ke lawo mhlabathi wahamba ezandleni zabantu abangawusebenzisiyo. So kamboni ukuthi into esingamncoma ngayo leyo.
Owake waba ngumphathintambo wobona ngezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilonga le-Central Committee yeZANU-PF uthi uMugabe wenza okuningi okuhle lokubi kodwa kumele akhunjulwe ngokuhle.
Hayi, uMugabe inkokheli yethu eyaqalisa kudala ama-leaders, ama-nationalist leaders ethu abaningi bakhona sebehambile. Kade zokusele yena nje, hhayi kubenga wenzile uMugabe okuhle lokubi, kodwa umuntu wonke ofileyo kuthiwa ulungile. awukhangeli kakhulu izinto zabo. Okokuqala ukuthi bathi bona every cloud is a silver lining. Uma sikhangela umuntu osetyholile, siyabokhangela okubi kuphela, siyabokhangela okuhle kuphela, sikhangele wonke sikwazi. Kodwa-ke umuntu osetyholile awusakhulumi ngokubi, sikhuluma ngokuhle kukhulu. Lo asiyoqinisa ukuthi abantu bakhuluma kuhle kuphela. Kukhona okuba kwenzayo, kukhona okuhle akwenzayo. Ukubona ukukhumbula kwami ngayo ndodana.
Amabandla ezombusazwe achiyeneyo amanye lawo aveze imbono echiyeneyo agoqela LMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umgabe ubesehlale phose inyanga ezine esesibhedlela seSingapore ebhadalelwa indleko yokwelatshwa nguhulumende. Imibiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala lamuhla ekuseni. Isikhulumeli seMovement for Democratic Change umnumzana Swithin Chirodza uthi ukufa kukaMgabe akuqakathekanga.
Uthi siqakathekise ukufa komuntu owayembulala abantu kuyabe kuyinto eyangisayo.
Umnumzana Maxim Kandla, umlweli wenkululeko, uthi kungaba kuhle uma umoya kaMgabe ungayahlangana labanye abezombusazwe ayephila labo ebabanyisa umbuso.
Hayi, uMgabe kahambe ngokuthula ehlangane labanye bakhe khona ngale Tongogara kukempi yabo khona ngale omjuru esehlangana lalaba ebalwisa ukuthi bengabi lobukhokheli njengoba vele babe yi-challenge kuye, meaning olukhathi masuko onkomo sithi malunga labanye bonke nje.
Imbiko ephuma ebulenjini isibonise ukuba ibandla leZANU PF elalikhokhelwa nguMgabe likhala lemuli yakhe loba nje bekungasela budlelwano obufana la izolo. Kodwa ngesikhathi egcotshwa ukuba ngumongameli u-Emerson Mnangagwa, uMgabe wathumela indodakazi yakhe uBona Chikore ukuyamenzela amhlophe. Iflag yeZimbabwe lokhe ingakayehli njengendlela yokuhlonipha uMgabe. Kusalindwe ukuba umongameli Emerson Mnangagwa ethule isaziso sokuba uMgabe liqhawe. UMgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanhlanu. Uthiye umkakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana abathathu abafana ababili lendodakazi yakhe uBona labazukulu. Isizwe okwamanje asikaziswa ngokuza kwesidumbu sakhe ekhaya sisuka kweleSingapore lapho abhubhele khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu wakobulawayo yena uthini? Nansi intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku elandisa.
Ezabelweni zeMathebeleland, uZulu uthi akatholanga inhlalakahle ngesikhathi uMgabe ebusa. Izikolo, imigwaqo, amakampani lokunye kwakungathuthukiswa okwenza izabelo lezi zihlale zikhala ngokuncindezelwa. Unkosikazi Hilda Zulu isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona kukaMgabe akuguquli lutho, kodwa kwakumele uZulu angamkhiphi embusweni ngendlela akhutshwa ngayo.
Ukufa kukaMgabe akutshintshi lutho ebantwini beZimbabwe, njalo futhi mboni ngani mhlawumbe kwakungamelanga simkhiphe ngendlela esamkhipha ngayo esikhundleni sakhe, ngoba uNkulunkulu wayevele ekuhlelile ukuthi khona uzamthatha ngemva kwesikhathi lesi, ngoba nangu umnyaka lokhu ungakazi ukwani usemthethe uNkulunkulu.
Umnumzana Dumile Ncube esinye njalo esakhamuzi sakobulawayo laye uthi imfa kaMgabe ayiguquli lutho.
Njengemathebelelendi asila development kasilani, bekunguye umqali wendaba, umqali woduko.
Umnumzana Norbert Ndlovu uthi babonga ukuthi inkosi imphumuzile, kodwa izilonda zeGukurahundi lokhe zingakapholi.
Akulanto enhle esijele yona, thina kithi lokhu kufana, thina kithi lokhu esilezilonda ezibuhlungu zeGukurahundi ezayenzakalayo.
Unkosikazi Sandisiwe Nxumalo uthi ukwedlula komuntu emhlabeni akukho lula, njalo akuhlekisi kulobuhlungu obuba khona.
Ikuthi vele ukudlula komuntu asonto kuthiwa into ehlekisayo kumbe into enjani. Umuntu ngumuntu, lapha edlula khona uyezibuhlungu ukuthi kwedlule umuntu.
Umnumzana Mxolisi Moyo omunye wabasakhulayo uthi iqhawe seliphumule ngoba ubesesebenzile okwakhe.
Ubaba sephumulile umdala, elale ngokuthula umgabe.
UZulu wakobulawayo uveze ukuthukuthela lokuzonda ngesenzo esenziwa ngowaye ngumongameli welizwe, bethi nguye ababemkhangelile ukuthi uzadonsa abanye ayelabo ngesikhathi sombhuqazo weGukurawund, aqale yena ukuxolisa ukuze ababeseduzane laye abagoqela lo sengumongameli Emmerson Mnangagwa labo bakubone ukuqakatheka kokuxolisa ukwehlisa inhlungu zalabo abathinteka ngalesi siga. Loba esihambile, abanye ngabathi usephumule ngoba okukaNkulunkulu akuphikiswa, ikanti ke udlalile eyakhe indima njalo ubesekhulile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siye esikodlweni eHarare sizwe imibono yezakhamizi zaleli dolobho. UMavis Gama uyalandisa.
Iningi labakhulumisane lalumsakazo bathi laloba kulokuhle akwenzayo ekuqaliseni kombuso wakhe, ngenxa yokuhlala kakhulu embusweni kulokubi azakhunjulwa ngakho. Omunye wabo isakhamuzi seHarare uMnumzana Tafazwa Chigandiwa.
Asiyali sibili ukuthi ngumuntu athe elolunya, especially kithi thina amaZimbabweans la abanye nje, kodwa isikhathi lesi nje ngesikhathi sokuthi simkhande.
Kodwa uthi izehlakalo zeGukurawund zizokwala zimkhumbuza uMgabe lolunya ayelalo, okusekelwe ngosakhulayo uVusumuzi Ncube othi uMgabe uze wafa engazange axolise emphakathini weMandebeleni lenkabazwe owalahlekelwa izihlobo ngesikhathi seGukurawund.
Hayi, umdala uMgabe usitshile sibili sithi langalezo kumuli yawo, but kodwa thina uMgabe kazange wasinceda ngalutho thina njengabantu beZimbabwe. Ngoba singacabanga amacala aGukurawund besibulalele imuli zethu, asikaniki compensation, abakalungisa ilutho, abakasiniki official apology. So uMgabe ngokwakhe yena owalimaza ilizwe leli.
Ubeka umlando uMgabe uNcube wokubulala ilizwe ngokungathuthukisi umnotho usukela kusimo owawukiso ngesikhathi ethatha umbuso kowaye inhloko kahulumende ngaleso sikhathi uMnumzana Ian Smith. Kodwa omunye wabasebenzisana lo Itai Zamara, intatheli izindaba eyayikhankasela ukusuka esikhundleni kwaMgabe elwela ilungelo loluntu, owanyamalala ngesikhathi sombuso kaMgabe phansi kohlelo olwe Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni uthi akukho okuhle angakutsho phezu kwaMgabe.
Yes, sivile sibona uMgabe kuthiwa usesitshile, usebhubhile nje, sabona nje abantwana beZimbabwe bedidizela, bedatazela, sebefuna ukukhuluma ukuthi nje yeye uMgabe wayengumuntu omuhle njalo usitshile ilegacy enhle. Mina nje njengomunye wabantu abakhulayo, abasakhulayo owayesebenza lo Itai Zamara, lo owanyamalala ngesikhathi sikaMgabe, angiboni lutho nje olokuthi singatshona sikhuluma ukuthi uMgabe wenzani kumbe watshiya ilegacy iphi.
Usola uMgabe uNyoni ngesimo somnotho eselizweni esidalele inkinga abasakhulayo abazelwe ngemva kwempi yenkululeko. UNkosikazi Sithabile Mathe uthi lanxa elusizi ngokubhubha kwaMgabe akasoze amkhohlwa ngenxa yomonakalo kwezomnotho awubangelayo.
Bekulokunzima isavusa okwenza abafowethu baya kwamanye amazwe ngokuselakala kwemisebenzi elizweni lakithi.
Ingcwethi kwezombusazwe uPride Mkono yena uthi kasikho isizathu sokuba ilizwe likhale ngemva kokubhubha kwaMgabe.
Ukufa kukaMgabe sibona kuyinto esingakhangeleli ukuthi uzulu eZimbabwe ebekhala ngayo, ngoba ubengumuntu ololunya njalo eqondane ngokuthi yena esude yedwa labangani bakhe lemuli yakhe kuphele engelani, enganaki ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siphila kanjani.
Umuyi uMgabe ubengezwa kuhle okwesikhathi eside eselatshwa esibhedlela sakwele Singapore. Amalungiselelo esililo lomngcwabo akakaziswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
UZulu wezansi eMandebeleni laye utshiye nengemibono ngokutshona kukaMgabe. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Abantu abaningi balesi sabelo bathi laloba belokhu belokufuthelana ngodaba lombhuqazo weGukurawund olwaqhutshwa ngesikhathi uMgabe engumongameli welizwe abayi kubamba isikhwili ngalokhu. Umnumzana Gabriel Moisa Khamusi Mawane uthi umgabo bengumuntu olochuku kodwa kungenani lalokhu ufisa ukuthi alale ngoxolo.
Umdala wethu usitshile, njengoba esitshile nje umdala kulanto esingayitsho, awuhambile umgabe, kodwa ke utshintsho sezibonakile kulalokhu vele kwakuyikho khona. Noma nje laye wayevele esihlukuluzile wasiphathela ligugu rawundi wabuya wasivoxavoxa, hhayi akusenani, sithi kalale ngokuthula.
Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi ensindi yena uthi umgabe liqhawe elikhulu okumele lihlonitshwe ngoba ithe uZulu selomhlabathi.
Mina ngibona ngazani silahlekelwe because nguye ufounder engumele iqhawe elikhulu elalelwe inkululeko kuleli lizwe leZimbabwe. Abe wenza umsebenzi omkhulu ethathatha umhlabathi lokuthi abantu babe namandla okuzibusa.
Umnumzana Thande Kuzindimkandla owake waba ngumeya weGwanda yena uthi umgabo waqale ebusa kuhle wasuka wazigqazwa ngowakhe lapho esehlasela uZulu eMandebeleni. Ngalokhu uthi balutshwana abakhala ezimathonsi ngokuthwana kwakhe.
Balutshwane sibili abakhala izinyembezi bechiphiza ngalo undoda, ikakhulu kulo umhlubu lo ongapha abalomona. Abantu bafa iminwe yakhomba yena, umkhono wafa iminwe yakhomba yena, abantu babandlulana ngemihlobo iminwe yakhomba yena. Uwedlula kwakhe emhlabeni, yebo kubuhlungu ukudlula komuntu emhlabeni, kodwa izenzo zakhe umgabe azange zibe zinhle. Sisenkingeni enkathazweni ngombono wami ngenxa yezenzo zakhe.
Unkosikazi Juliet Nkiwani yena uthi laloba umgabe belamaphutha amaningi bakhala lemuli yakhe ngalesi sikhathi.
Ukufa akukaze kubongelwe, siyayikhalela sibili imuli yakomgabe, siyamkhalela uGrace labantwana sebesele egcikeni. Nxa sikhangela njalo lokho okuphumayo ukuthi kuthiwa athe angayi e-Heroes Acre, sekungani wayesenza abanye abantu izithutha nxa wayesiyabafaka e-Heroes Acre. Umgabe kahambe i-Heroes Acre, i-Heroes Acre ngiyomfaneleyo.
Isidumbu sikamgabe sikhangelelwe ukufika kuleli kumalanga alandelayo siyisuka kwele Singapore lapho abhubhele khona. Uthiye umkakhe uGrace labantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kulesizalwane seZimbabwe esibhubhileyo namhla emadabukakusa emzini weThembisa kwele South Africa duzane leCampton Park kudlakela oluqondiswe kwabokuza. Umuntu lo watshaywa watshiswa labanye abane abahle bafela khonapho, kodwa lo ubhubhe namuhla ubesendile wakhulelwa ngamanxeba. Lokho kungazakala ukuthi kulabantu abangaki asebefile kudlakela lolu. Kunjalo nje kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi ezatshiselwa izindlu eRoodt Kop ebesezihlala egcikeni duzane lomgwaqo uN3. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiswe International Cross Border Traders Association umnumzana Dennis Juru.
Namhlanje kungani kuthulile kodwa kuthiwa eMandela ngaseKatlehong yikho kungani kulo msindo izolo. But bakhona abantu amaZimbabweans awangena indawo yokuhlala basesitradeni okwamanje sizame ukusiza bona. And then kusithi izitolo kundawo lezo kade kulo msindo asikafuli. Njengase-Jimiston ngihambe ngaye-Jimiston izitolo azivulwanga, kuvulwe bo-spa lezinye izitolo ezikhulu lezo.
Bona labo othi abasela okokuhlala manje bahlala ngaphi sikhuluma nje?
Hey, babutane elokuzweni ku-freeway ngaselokuzweni ngase-emva kwe-Katlehong. So sizama ukuthi sibone ukuthi singabasiza kanjani. Njengamanje ngiyakhona ngifuna ukuyobona ukuthi
umnumzana Dennis Juro ngumgcini sihlalo we-International Cross Border Traders Association. Kwanele elikhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ukubhubha kukamgabe. Siziphetheke ngodaba obeluhamba phambili. owake wabanga umongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ubhubhele kwele Singapore namuhla. Kwanele mthwakazo omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.